Endabeni zethu lamhlanje lilo Michael-ke, inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ilungiselela ukutshengisela emgwaqweni kulandela ukwehluleka kukahulumende webandla lezanu PF ukufeza akuthembisa uZulu ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2013. Ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezanu PF eMgudza luba lodlakela olumangalisayo. Kulabantwana abalabazali abadabuka kwele Zimbabwe abagqazwa eBhilitane ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lokubulawa kwabatsha. Sizahlulisisa lokwenziwa nguhulumende ozama ukuvuselela amafekitali. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo ezomculo ukwenzela ukuphatheka kwezombusazwe. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Ngingakhuthweyi lezindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuwhatsapp laku-facebook ku-VOA Ndebele.